ngathi mina singabe nethemba lokuthi uzaphuma umbe uzaba nempumela yenzenzo ukuthi iZimbabwe isikole bese iZimbabwe sikhithwe. Ukuqala kwemihlangano engiyibona njengami izaba miningi kakhulu ukuthi sikhulumisane nalabo abe-Paris Club. So kusasa ithemba esilalo yokuthi kuzohamba kahle njalo ukuthi asinike indlela yokuthi sesihamba kanjani after umhlangano lo wodwa. Asingabe nethemba elikhulu kakhulu elokuthi uzaba le-breakthrough.
Ye, kodwa ukuze kuthi gwaqa abantu abaningi kangaka leziphathamandla zamabhanga kungabe kusitsho ukuthi kuyathembisa yini?
Ithemba likhona sibili ukuthi abantu bathanya njengani bafune ukukhuluma kodwa into okumele sikhulume ziningi kakhulu kokuthi angiboni siphela ngelanga elilodwa.
Singabona ke eleZimbabwe ekugcineni lisesulelwa izikweleti elilazo kumbe kuyabe kule mgoqo ethile.
Uzaka lama-conditions azakhona sibili ukuthi ngenxa yesikweleti lesi esesulwa bazabe kumele balandele ama-conditions lawo. Njalo kuzathatha isikhathi sibili, angiboni isikweleti lesi sikhithwa sonke ngesikhathi sibili. Ngibona njengani kunjalo ama-condition nxa any condition ingashiya bahle bakhiphe okuyibhiliyoni nyana kodwa angiboni ukuthi uzakhithwa wonke masinya njalo kuzakhithwa wonke isikhathi sibili.
Kungani usithi mhlawumbe asisoze sesulwe sonke lesi sikweleti? Kuyini okuyingxaki?
Uzananzelela ukuthi isikweleti esikhona siyi-14 billion abaningi ama-aria ukuthi izilapho ibingabhadali so kulama-arias akhona. So ngokubona kwami bazabe belandela abazakunika iZimbabwe ukuthi nxa iZimbabwe isithi iyakwanisa ukuthi ibhadale ngendlela leyo yiwo amanye ama-conditions azabe khona. Njalo ukuthi singareforma njani i-economy yethu yiwo amanye ama-conditions engibona azabe khona. So konke lokho angiboni kwenzakala ngelanga elilodwa.
Okokugcina njengoba sibona kusithi gwaqa lapha iziphathamandla zamabhanga abalulekileyo lenhlanganiso zamanye amazwe, singabona ukuthi eleZimbabwe sebefuna ukuthi beliphathise ngempela ukuthi ekugcineni kungaphumelela.
Isifiso esithi abantu kumbe amanye amazwe aphathise iZimbabwe sikhona sibili. Yikho sibona abantu ama-embassy akhona, amabhanga akhona, isifiso sikhona kodwa ukukhulumisana yikho okwakusilela ukuthi bengingela inkulumo phakathi kweZimbabwe namanye amazwe lawo ngendlela leyo esayibona through i-conference le. So i-conference le izanika iZimbabwe ithuba lokuthi ikhulume kumbe iphume egcekeni ukuthi yona ifunani. Njalo amanye amazwe abonisane layo ukuthi nxa kuyukuthi i-economy izaphumelela kumele kuhambe kanjani.